konke kambe si over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho emadlambuzi ayikho izupho etholotho ayikho izupho amatitsha okuthiwa kaye fundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani kunani kule nyosinde kugcwele imfayo nale yeCovid ukuthi abantu bahle bachabalale bakhwehlelane baphefumulelane akula okuthiwa social distancing abantu baphonga ukuhlala kungani izinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa.
Ina asifuna udlame kodwa mbona ngani abantu kabalandele iconstitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, idepression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlonqo bakhangelane lesilo hayi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self defense uma wena subona ukuthi kubefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi yizi iningi yazo izimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy baziregistre zikompithe lezupho hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle babhadalwa after 3 months bona bebhadalwe ngama-RTGS kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu ikuhlukumeza abantu ikubamba abantu ngaphandle kwesandla kungani umacithi ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intaba. Yikho ke siyacicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele. Thina be-MBC siyabe lokhu sitshela amazwe sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa izanu PFI ilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejesta linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabezulu vukanini.